So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa lo yedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi ngi-national executive member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Kwakuthiwa ngirayisaphile i-Harvest House i-ofisi le-MDCT.
Ingcwethi kwezempilakahle yakwele Melika udokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabatshengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi balegcikwane leli kumbe hatshi, kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala belegcikwane leli. Kambe kungaba kuhamba njani? Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngomkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane bantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamajuma amabili abantu abanomkhuhlane weCovid abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamachuma amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lelegcikwane le-coronavirus. Kungakukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelase Zimbabwe noma kumbe besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane owe-coronavirus, kuzobala kumbe benegciwane, kuzobala lokhu ukuthi baningi kakhulu, kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelase Mzantsi Afrika, kodwa nje ukuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kusobala ukuthi sihleli naligciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe iligciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Twangirai House ngabebandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezitshiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende, kodwa okuningi kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tswangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso ihofisi yeHarvest House libe ofisi yeMDCT ekababu Tswangirai. So uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuthangirayo saphile iHarvest House ihofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele ePhalamende elizabiza ukuthi axotshwe kumalanga amalutshwana alandelayo?
Indaba yamalunga ePhalamende njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho ebekuza ngesilungu bethi offenses against the party, yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecallwe. So kuya nge-case by case basis. Angikwazi ukuvele ngithi blanketly yebo kulabantu esizobabiza. Kodwa sikhulume ngolwesibili. Ngolwesibili kuzobe sesenza ama-meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngokupheleleyo lo mbuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale nge-headquarters. Njengoba sesiqedile nge-headquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Uma bezibiza ama-Democrats kumele bavume ukuthi ani babe semahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT koqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje-ke njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwangu be-government yezanu, ngabe babonisa phela ngesilunga abathi they must model what they are advocating. They must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakonkwena. Njalo ke yona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ikhona ngale. Kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphi bencedwa amabutho. Njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo, thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhuphe usebenza nabantu bakamnangagwa. Yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. UKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So kono kuvele akusimangalisi. Akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama ofisi. Into engiyaziyo engkwazi eqiniseni ukuthi kabalalungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi baka hulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi ase hambe kucele le MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mama makhuphe. Njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kamnangagwa, angikholi ukuthi baza kube banengi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo khuphe. Hhayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi ayisilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebeleleni, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababeyibo ababe khokhela amabutho ombhuqaze. Angikholi ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje igqwetha umnumzana Tapiwa Maganza wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubotshiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayile gama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze. Lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo. Igqwetha likaChamisa Umpofu owabotshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezi sebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane le-coronavirus na. Lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane le-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet ele Zim Live lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Lynette Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa. Ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus estokisini lapho ababevalelwe khona. Njalo bathi istokisi sakhona singcole kakhulu. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukhadabe ngukhadabe wesabeleni sasedandanda edandanda phansi khona lekanyandavu elupani ayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akisixolele izanu 20 years sihlupheka singaphume ekukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi hlalani phansi lidle khonokho eselakutshontshayo liphumule ngiyabonga mina khadabe ngikhuluma nise-olivine wodbosh e-south africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambali kustudio 7 voice of america ngithi lonke bantu bakithi mambali ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambali sesilohlelo mpelano ukuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambali ekliniki sisize ekakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke umambali yonke abazwayo khuluma emambali sigoqela emkhologwe matokonye majamhlophe size imambali center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonane simphathe siyacela sigangatsha bonke abantu bakithi abazwayo basihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-account number uyasondela komunye wemambali kunaphana olaye noma le number zakho ubuzisisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo ujothama buza siyabonga ematshamhlophe
mthakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncindezelwa ngabantu ababuya empumalanga basincindezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siya ubheke ngokwamanje u-MDC Alliance kaTsandrayi le abalwayo manje upresident Shona u-vice president Shona u-Dindayibiti ubheke kufake u-Wishman Ncube waba yi-vice president yesibili unini u-Wishman Ncube elapho engiprofesa lokhe esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izolo ebabhekile yiwo seyemvuthela imvuthu udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala ku-MDC phambili ngomthokozo wakithi
yebo lenjani ngostudio 7 likhuluma lo Clever umfana wasecholotsho ukubiza kuthatha sama echolotsho ephumula mission mina nitakuya esigabeni ukuthi akusemberia isibhedlela sethu iphumula esinyisibhedlela sethu icholotsho yiko lapho enzalelwe khona nzalele ngasembiriya igama lami ngukleva sibonga sama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyikuyini into ephazayo babhizi babulalana labantu becatshisa abantu beba-abhuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lathi ntisincedise ingceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayinela ukudla kuthiwa abantu baphiwa ukudla kwakhona sikubona siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe elinje sasikhala ngomgabe umgabe-ke wayengcono kulalo umuntu othiwa mnangagwa hhayi bo salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hhayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe uthen uyavotelwa ngubanxeko ukucabanga. Hayi, nasikhathele bakithi. Akuke kutshintshwe. Sike kusibonela uChamisa umntwana omncane. Sikhathele ngamatsotsi ezamphila.
Yebo, yebo, salibingelela besitudio seven abasakazi bonke nabalaleli bonke. Imampofu. Ngithi njengabantu bayita ngamademo ngabademokrasi MTC kaChamisa abantu balole democracy. Iyomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhuphe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona. Alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayechiye ezandleni zakhe. Yikho ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokweza kukamgabe bayangisa njani. Bayangisa odlakela lolo abalwenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela bayangisa lokho. Pho ngabusa umgabo zaba ngcono phela kunaye phela umgabo omncane lo osakhula lo uChamisa ngiyangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ukuthi abacekane le nto zodlakela uChamisa.
Yabona ndiwasakaze ufithi seven siyacela sibili ukuthi umama uMakhuphe akayekele uDr ubaba uNelson Chamisa akamthiye sibili siyacela sibili akamxoli akaxoli alayensi akayixolele kakhulu. Ngizama ukuthi umoya wakhe abuyele emuva acabange kahle sibili alungisise ikhanda kahle kancane. Hhayi yabamonzela singazosihluphela ihluphe abanye abantu sibili kakhulu ngoba hhayi lokho akwenzayo kubi kakhulu kubi kakhulu kakhulu. Akwathi sibili zomnye umuntu sekuxabanga nje lithabiswa kuyini kahle sina umthabisayo kahle bazama ukuthi bakhumbule kahle bacabange kahle babise ezingqondo zalo moya bake bakhule kancane abantu abadala. Hhayi hhayi hayi I think you're right, Steve. Okay, I'm going to tell you that you're going to be a little bit of 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 a akona ukuthi abeke phezu kwamaphathi iphathi ye-alliance. Hayi hayi hayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahathi Chamisa lilwelane. Hayi uyazakelekela into lezo mani. Hayi ubona selikalihlale ihlupha nalalo muntu lifuna ucasela imtshaya njengothwangirayo ayisho akelekele into zenezo. Hayi hayi uyazi ungafundi sometimes kubuhlungu yazi ngangifundile ngangihamba ngiyeba ngibe yipolitiki yeZimbabwe ngiyekulwa buhlungu njalo ngele simo seZimbabwe. Uyazi ma ngicabanga ukuthi iZimbabwe ubaba wayelishotha leZimbabwe walwela eZimbabwe wacela inyama le till today angikwazi ukuthi ukuphulelwe lizwe. Inhliziyo yami buhlungu blind ma ngicabanga ngobaba walwela iZimbabwe impi elishotsha khonalo wanyamalala forever till today.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela kumanye amazwi ngamafitshane. Amapolisa ezigaba zeMelika ezimbalwa aguqe phansi ngamadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapolisa amhlophe. Izizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane eNiger lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje esikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanxa besekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela.
Ingcwethi yezempila kahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kwelemelika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Mana ingoma yeThembe Monks. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele South Africa, loyedwa obevela eSouth Sudan. ngemva kokuthatha amahhofisi awe Harvest House eHarare. Ibandla leMTCT lithi lizathatha njalo amahhofisi ezigaba elizweni jikelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.